Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 30 kulwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ikhomishini ebicubungula udlakela olwenzakala eHarare ithi izaqhubeza iripoti le kumongameli Mnangagwa kusasa, abanye besithi iphangise kakhulu.
Umongameli siyamqhubela kusasa njengekhomishini, yena-ke njengomkhokheli welizwe onguye wakhetha ikhomishini, nguye osozakhetha ukuthi amahlaba esizulu uzakwazisa nini, njengoba wazele wathembisa ukuthi nasoze enze lokho okusenziwa amakhomishini akudala okokuthi ayesangethula ingwalo bese sifakwa ekhabothini.
Ukusilela kwamafutha ezimota elizweni sekufike kusibanga esibi.
Uminista wezemali ukhulumile uProfessor Mthulu ukuthi baphuze ukubhadala amasupplier okuzayenza ukuthi la masupplier aphuzile ukurelease ifuel ukuthi ibe khona kumakethe yandle. So kushoda iyashoda vele ifuel.
Amapholisa ancitsha imvumo omunye ozithi inkosi yamaNdebele uMnumzana Stanley Raphael Khumalo. Namhla iStudio 7 ilomhlangano kobulawayo lapho kuxoxiswana khona ngodaba lombuso wezabelo owe-devolution. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ikhomishini yekhokhelwa ngumnumzana Khalema Mohlante ebidingisisa ngokwenzakala mhlaka 1 kuNtulikazi lonyaka kulandela udlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho lokudinga umongameli ithi isigqibile lolu hlelo njalo isidindisile izingwalo ezimomethe okwatholakala kulolu cwaningo eziza kwethulela umongameli Mnangagwa kusasa. Isikhulumeli salikhomishini umnumzana John Masuku uthi isifinqo salolu gwalo isamari isinikezwe umongameli Mnangagwa izolo, kodwa ingwalo ezigcweleyo ziqoqwa namuhla. Lanxa ikhomishini le ibiphiwe inyanga ezintathu ukuqhuba lolu hlelo, yona ithethe ezimbili lengxenye kuphela. Ukuphume ubufakazi obuchiyeneyo phambi kwalo ikhomishini ebone iziphathamandla zikahulumende kanye lezamabandla achiyeneyo zisethesana umlando ngokuthi onguye owabangela udlakela njalo wabulala abantu mbani. Kwadutshulwa abayisithupha kwalimala abambalwa kutshengiselwa kusolwa indlela impumela yokhetho eyayisethulwa ngayo inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission. Asizweni ingxoxo lomnumzana Masuku ngokugcweleyo.
Isiqephu salolu gwalo sethulelwe kumongameli izolo okuthiwa yi-executive summary etshengisa ukuthi kwini okwatholakalayo lokuthi i-commission ibona ukuthi kwini okungenzakala. Isikhuluma kanje kuyalungiswa ukwenzela ukuthi kusiwe kulabo abadinda bakahulumende, kodwa ukuthi kuvezwe sobala kumahlaba ezulu wonke eZimbabwe kuyabe sekuvela kumongameli, ngoba li-commission yakhethwa ngumongameli ukuthi iyecubungula ilethe lokhu ekuzuzayo lokhu ekutholayo. Abese sitsho ukuthi i-commission leyana engayikhethayo yenza umsebenzi nanku eyakutholayo.
Iningi lithi i-commission iphangise kakhulu ukugqiba lolu hlelo.
Angasikhuluma ngesikhathi ababesitholile sekusele nje amaviki amabili kuphela, kambe singathi kuphangisiwe ngoba kumele ukuthi ngabe kuphethwe kumhlaka 19 uDisemba kuqalisa kusasa. Ikomiti ibisebenza ebusuku lemini nakwezinye isuku lapho bekungahlanganwa khona, bona bebesebenza kuze kuyekusa. Ngakho-ke kuyafanana lomuntu oloba umhlolisi wezamanitsheni uyabungu wamahola amabili kodwa awuqede ngehola elilodwa lengxenye apase.
Abafakazi bokugcina-ke ikhomishini itholile isikhathi eseneleyo ukuthi iqathanise abakukhulumayo lalokho okunye kwakhulunywa.
Ye, ikutholile abafakazi abaningi yakwazi ukuthi bebeselula inkulumo zabo. Ikhomishini ikulalela konke lokhu kodwa idinga umcijo ukuthi kuyini okwenzakalayo njalo kwenziwa ngubani.
Bekulula yini ukuthi bebonisise ukuthi kwenzakalani njengoba sibonile ukuthi abantu bebenika ubufakazi obuchiyene kakhulu?
Bazingitshi emisebenzini yonale ukwazi ukuthi ngabantu abasuka kuhlangothi ezijiyeneyo kanye lezinsebenzi ezingaziwayo abasebenza nazo kodwa ezizinjithi ekuloveni ingwalo ezinje. Ngakho ke lokudisisa khona ukuyabuza labo attorney general ukuthi kuyini okumele kwenziwe phansi komthetho othile phansi kwesekelo sombuso, konke lokhu yibunethi obenza ukuthi ikomishini idinge ukuthi iphume logwalo olulesisindo esihle, ugwalo oluhloniphekayo, ugwalo oluzakwemukelwa ngamahlabezini wonke. Lanxa beza sasela ikomishini ukuthi ayiphumisanga ugwalo oluhle, kodwa bona ngokubona kwabo babubona sekuyisikhathi sokuthi balwethule. Yena-ke njengomkhokheli welizwe onguye wakhetha icommission nguye osozakhetha ukuthi amahlabezulu uzakwazisa nini, njengoba wavele wathembisa ukuthi ngasoze enze lokhu okusenziwa amakomishini akudala okokuthi ayesangethula ingwalo bese sifakwa ekhabothini.
Lo mnumzana John Masuku isikhulumeli sekhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Halema Mohlante edingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ukusilela kwamafutha epetrolo ledizili kubuya kusiba kubi elizweni njalo emadolobheni achiyeneyo agoqela eHarare lakobulawayo. Kutshone kule ndwendwe zemota emagalajini namuhla. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yamafutha ikhangelelwe ukukhuphuka ngemali ephakathi we-60 cents le-7 cents kusasa. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngaleli nyathelo kunsukwana ezedluleyo esithi amafutha ezimota achiphe kakhulu eZimbabwe nxa kuqathaniswa lakwamanye amazwe. Ingcwethi kwezenotho zithi ukuqansa kwintengo yamafutha lokhu kuzabangela ukuthi intengo yempahla zonke layo ikhuphuke elizweni, okuzabangela njalo obunzima ebantwini abavele besidla imbuya ngoluthi. Enye yengcwethi lezi umnumzana Reggie Shoko uthi kuyadanisa ukuthi ukusilela kwamafutha lo kukhwela kwentengo yawo kuza ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lapho amafutha adingakala khona kakhulu.
Umumo wamafutha laba amagaraji kukhanya kulama-queue kukhanya ngani bamafuweli bebenakho ukuthi bebezitshela ukuthi abasozilithengise le fuel abalayo bazakuba lakho ukuthi beyithengise isikhwelile. Ngoba bakhumbula ukuthi nge-midnight namuhla ifuel izakhwela ithi nge-6 cents, i-diesel 7 cents ifuel. So laba thinki bebefuna ukucapitalize labo ngefuel okokumane abalakho ukuthi benze imali.
Okwamanje ipetrolo ibiza malini njalo nxa isikhwelile iyabi ngaphi?
Katesi amagaraji amaningi athengisa $43, $43, $44, between $42 and $44. So sikhangela lithiya ku-$50 lo-$50, between $50 lo-$54, yikho abe sikhwela isiyakhona.
Idizili yona ke?
Idizili yabe yaku-$43, ngizalo lithi $40 to $43 from $34.
Ubona ngani kusasa lapho eyabe isikhwele khona singabona yini sitholakala emagarajini? Alubana kuyikuthi imbangela emqoka bekuyikuthi abamagalaji bayigcinile bemelele ukukhwela kwentengo?
Ungakhangelisisa ayisikho konokuthi kumqoka ukuthi bebeyigcinele ukukhwela intengo inhluthwana abalayo. So la bebezama ukuthi benze imali ngencishane ngakhala kubhizinesi ukuthi i-7 cents le-6 cents liyana babezayenza for free ngoba bona basebenzisa all stock ukuyithola bengawothi nge-price entsha. So ukhangelele ukuthi umuntu wegaraji ayo bekhangelele ukuthi ayenza engcosana naleyo engamdonsa yekhathana kodwa ifuel yashoda njengobuthini ngaphambilini ukuthi uminista wezemali ukhulumile uprofessor Mthuli ukuthi baphuze ukubhadala amasupplier okuzayenza ukuthi la masupplier aphuzile ukurelease ifuel ukuthi ibe khona kumakethe yande. So kushoda iyashoda vele ifuel kodwa singakwazi ukuthi phela ukwenza khona ukushoda kwenza ukuthi abantu besithi ngesithiwa iwater. So ukuthi kunormalize kuzathatha isikhathi njengakhona kana bezokwenzakela futhi anto ezibe le-confidence ukuthi ifuel isikwanise kuzayenza ukuthi ihulumente esenze imali eningi kakhulu nxa ethenga ifuel ngoba kwenza tanti engazingelayo ejelisasi uzayithola kodwa nxa ukhangile vele kuzahlupha ngoba yekhefini le-Christmas futhi alukuba ne-demand ekulu kwindaba zefuel ngoba abantu balokhu kuhamba emakhefini kumaholidela apha emakhaya nabaya endaweni zokuzithokoza. Kodwa singakhangelanga njalo khonapho ukukhwela kwefuel lokho okwenzakalayo kuthi kubana yonke into nje izavuka ikhwelile ngoba ifuel ingena kuyo yonke into ethengiswayo.
Ubona kusiba nganeno mpela sesikuliphi izinga?
Kuzathatha isikhathi ukuthi izinto zilungele ngoba ukuze ukunaze kunanzelela ukubana into eyenza kushote amafutha lokhu yikubana kushota nangowayo le engaphandle kwelizwe yameli eyethenga amafutha. So ngananzela le ukuthi zithola kanti kuyafuzela thi fele ezinto esizithengisayo phandle kwamanye amazwe kwenzela ukubana siyithole le mari foreign currency. Njengalokhu sinje thina singumkhonomi odlayo kakhulu ongasebenziyo uletha izinto zaphandle esithi ku-exporter. So kuzathatha isikhathi eside into zonke lezo ezifuna i-currency, i-foreign currency ku-stabilize. So ayisikho ukuthi kungavuka sokulungile kusasa or phambi kokusasa. Kuzathatha isikhathi.
Lo ngumnumzana Reggie Shoko, ingcwethi kwezenotho, ubekhuluma lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Amapolisa akoBulawayo abikwa ethe awasoze aphe imvumo abesigodlo senye yenkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukuthi yenze umcimbi enkundleni ye-White City Stadium ngeviki ezayo. Amapolisa aphe izizathu ezimbalwa ezigoqela ukuthi ubukhosi abukho kusisekelo sombuso welizwe, lo mkhuhlane we-cholera, lezinye izizathu. Ukuze sizwe kunenga lolu daba, sixoxele isikhulumeli sikaMnumzana Khumalo, uMnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Impela ube kumele ukuthi sibe lo mcimbi owenkosi mhlaka 8 December nge-weekend ezayo. Yikho ke salandela lo mthetho weZimbabwe ukuthi sazise amapolisa ukuthi khona sizabe sivuthene ngesabatha lanelandelayo kungumcimbi wenkosi okugqokisa inkosi zembatho zayo. Ikho ke amapolisa asethe khona wona hayi akungeke kuphumelele lokho, babeka izizathu zabo. Emveni kokubana sihlangene kubuye abantu abavela kwa-DA, kwabuya abantu kade bebathi bona izakhamizi engingabathi mina abamele izakhamizi ama-residents. Kwabuya wonke ama-security agents ayekhona emhlanganweni lo labe council koBulawayo. Yikho ke bathi bona hhayi kungaba nzima kakhulu ukuthi khona umhlangano wethu lo uphumelele ngezizathu abazibekileyo abathi bona bona e-White City Stadium laphana kwaba lo msindo njengobana labona umongameli kwaba le bhombe laba khona. Kwaphosa kwalimala abantu. Yikho ke bathi ngesizathu esinjengaleso kukhanya kuba nzima ukuthi khona basivumele ukuthi khona siyenzele umhlangano. Esinye isizathu abasibekileyo ngesokuthi njengoba nathi sisiya kuKhisimusi sivala lezikolo, amapolisa azabe nomsebenzi omnene kakhulu. Bazobeka esinye isizathu esokuthi khona lento eliyenzayo manje njengoba ningekho esisekeleni sombuso welizwe kuba nzima ke ukuthi khona bathi le into iqhubekele phambi.
Kahle kahle injongo yomhlangano le ubungwane.
Injongo enkulu eyalo umbuthano uwe okwakuqala kube kuyikuthi inkosi ilezembatho zayo akade kumele ukuthi khona izigqokiswe. Ngithemba ungakhumbula la ukuthi laba ama-church labo bagqokisana izembatho zabo. Kanti ke la kithi ngapha emasikweni lakho futhi sithi nxa ugqoka izembatho zethu kuba lo mcimbi abantu bajabule. Pho ke lo umcimbi ubuyiwona wokugqokisa inkosi yethu umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo ukuthi simgqokise thina njengabantu, simamukela thina njengabantu.
Lo ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, isikhulumeli somunye wenkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekoBulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Namhla iStudio 7 ilo mhlangano kobulawayo lapho okuxoxiswana khona ngodaba lombuso wezabelo ole devolution. Sile ntathele izindaba yethu Anastasia Ndlovu osemhlanganweni lo. Siya kwamukela kuhlelo Anastasia.
Ngiyabonga mamhlanga.
Yebo kwenzakalani namuhla ngokobulawayo khona ngapho?
Namhlanje ubulawayo ebethe gwaqa e-Rainbow Hotel lapho okube nabahlali bakobulawayo abadlula phose ikhulu abahlafune udaba lokuvuselelwa kwamankampani akobulawayo kanye lombuso wezabelo. Abantu bathi umbuso wezabelo bawulindele ngamehlo abomvu, njalo lokuvulwa kwamankampani akobulawayo lakho bakulindele ngamehlo abomvu njengokuba kwathenjiswa ngesikhathi kusenziwa ukhetho. Okusuka kukhathaze abantu yikuba umbuso wezabelo lo uzasebenza kanjani, kodwa omunye wenkokheli ezisedalela ePhalamende zitshele uZulu ukuba uhulumende ngaphansi komphathintambo obona ngezemithetho yelizwe sebeqalile ukuba bahlole bahlale phansi babhale mayelana nalo umthetho ozahola i-devolution of power uthi susiza ebantwini bekhulumisane loZulu, kodwa uZulu uthi hatshi yena wakuvele wakhuluma kubhalwa isisekelo sombuso ukuba ufunani akulandelwe khonoko.
Ye, kodwa abantu bakwamukele njani konke lokho bekukhulunywa, bazwakalebe kubanceda yini?
Abantu kukhanya kuyabanceda, njalo bathi ngabe kuyenzeka, ngabe kuvele sokuqaliwe ukuba isigaba lesigaba sonke seZimbabwe sihlale phansi sitsho ukuba sona sifuna ukuthi sizibuse kanjani, hathi ukuba kusukele kuhulumende, ngoba kungasukela kuhulumende nguyo sezabe baphawulela ukuba ufuna abuse njani, kukanti umbuso wezabelo kumele usukele phansi usiya phezulu. Bekhonona njalo lezi mali lezi ezisuka ezabelweni zisiya uhulumende, bethi uma seziphenduka ziphenduka seziyimali encane evele ingathuthukisi ngitsho isigaba.
Ye, okokugcina uthebe kule nkokheli zedalele ePhalamende enyeke yakhuluma, yiziphi njalo ezinye eziphatha amandla ebezikhona njalo kuyini ezikukhulumile?
Watson, lo msekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubaba uKhambarami, lesikhulumeli sebandla lezaphu uIphithile Maphosa, le ngcithi yezomnotho esebenza eNAS uNqobizitha Dube.
Ye, wonke abakukhulumileyo kuyini okumqoka ongathi bakukhulumile njalo ongakukhulumanga kuqala?
Engakukhulumanga kuqala abathe ukumqoka kakhulu yikuba i-devolution of power kumele icace, hathi ukuthi uhulumende na ayikhokhele, ngoba uhulumende engayikhokhela izakwenza ukuba isigodlo seHarare siqhubeke silokhe sinotha ukudlula ezinye izigaba. Bakhuluma kakhulu ngelupane esike sahamba khona sawuba lomhlangano ukuba uhulumende uthi ilupane lidolobho, kodwa okuselupane kuzwisa usizi, akula migwaqo, akula zibhedlela, amahofisi lawa wacaci, izakhamizi zakhona lezibhekane lodubo lwamanzi lamagesi, okusuka kuphazamise uZulu ukuthi uhulumende uzathi ukhuluma nge-devolution of power kanjani, uzabela kanjani lezo zigaba ezivele zisazakala ukuba ziphansi kakhulu. Ngabe mhlawumbe nxa sokuyikuthi kwabiwa imali lezo zigaba ezingathuthukanga ezisobala phambi kwamehlo kaZulu ziphiwe imali ethe thuthu ingafanani lalenye ephiwa ezinye izigaba?
Yebo ke, siyabonga kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo Anastasia.
Ngiyabonga mamhlanga.
Lo ke yintathe izindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu ke esixoxela ngomhlangano kobulawayo lapho obekukhulunyiswana ngodaba lombuso wezabelo i-devolution lokunye. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk lamuhla ngo 8 kusiya ku-9 ntambama. Lamhlanje siyabe sihlaziya umumo oselizweni, ikakhulu ukusilela kwamafutha ezimota. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Russia zithi uMongameli Putin uza kuba lomhlangano oyimzuzo emlutshwana ngasese womhlangano we-G20 wenzelwa kwele Argentina. Ngemva kweminyaka eminingi bephila bengelamaphepha, iziphepheli zeSenegal ezihlala kwele Guinea-Bissau sezize zaphiwa izithupha. Abanye bale minyaka elitshumi behlala kulelo lizwe ngemva kokubaleka kwele Senegal esigabeni seCasamance. Izifuyo zezakhamizi zesigabeni seMandebeleni seziqalile ukucuba njalo zibhekane lendlala kulandela ukuphuza kokuqala kokuna kwezulu lanxa nje abalimi sebethole inhlanyelo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekhonale eLupane.
Isakhamuzi seLupane njalo engukhansila wemachiya kuward 15 eLupane, umnumzana June Mpofu uthi sebephiwe inhlanyelo njalo bafundiswa ngokulima ngamanzi ezulu loba emalutshwane.
Ya kathesi ke njengabantu abasebekhangelela ukuthi balime izulu seliqalile, bakhona asebamukelisiwe okulimisa bencedwa zinhlanganiso ezisincedayo ezinjengabo Litsi obo World Vision, bathi nxa bebuya bengena ezigabeni ezabelweni sihamba silabo bayasixhasa bencedisa izakhamizi ngokuzihlomisa ngokomoya omkhathi ukuthi umoya omkhathi lo khona ukhangelela ukuthi siza kuba lezulu elilutshwane. Ngokunjalo bakhuthaza izakhamizi ukuthi balime izilimo ezinjengabonyawuthi, amabele okungadinga amanzi amaningi ukuthi lanxa izulu lingaba lelutshwane kodwa bakwanise ukuthi bavune.
Umlimi wenkomo umnumzana Matthew Sivanda uthi inkomo seziqalile ukucuba ikakhulu ezimithiyo zisindwa ngamathole njalo lokudla kwezifuyo okuthengiswayo sekudula.
Ezifuyeni kumi ngesimo esibi kakhulu, izakhamizi konke nje lama-farmers sebephelelwe izifuyo. Izifuyo ziyacuba, izulu liphuzile ukuna, lokhe lingakani izulu lakathesi endaweni eziningi, lokhe nje lihamba lisina qaqa. Kodwa okukhona ukuthi inkomo zabantu sezicubile ngokuningi, ikakhulu ezimithiyo ziyasindwa ngamathole bese zicuba zihluleke ukuvuka. Endamafamazi konke labantu nje icommunity kayila mali yokuthi yenelise ukuthi kuthenge stock feed. Stock feed sikhwele enye indlela esabekayo.
Umnumzana Mqhelisi Sibanda osuka eLupanda eLupane uthi izulu belingakaqalisi kodwa inhlanyelo sebeyitholisiwe loba nje abantu sebelima inhlanyelo zemakhaya.
Okay, izulu belingakaqalisi like lafefeza nje kodwa ke okwenhlanyelo yebo kambe abantu balawo ama-10 kg ona la abaholayo abanye nabanye. Then okwenzakalayo ukuthi vele abantu abaningi sebezilimele inhlanyelo zemakhaya zona lezi lanxa zingathengiswa kakhulu e-GNP kodwa kutsho ukuthi sebesenza nje ukuthi benze ukwenza ukujinsa i-butter trade ngawo lawa amabele.
Unkosazana Juliet Sivanda isakhamuzi seShabula uthi inhlanyelo itholwe ngabanye yena kayitholanga.
Hayi, kuthole abancane abalutshwane abaningi abatholanga.
Umnumzana Celani Ncube uthi inhlanyelo ifikile kwabanye loba nje izulu seliphuzile ngoba ngalesi sikhathi bayabe sebelimile.
Kanti sizulu le nhlanyelo esisikwe zindawo inhlanyelo ifikile yena leyiholiswa abantu kodwa izulu alikani kahle emasimini. Utshengisa ukuthi lo nyaka liphuzile emnyakeni nxa utshalisa isikhathi nje sesiqalisele ukulima.
Unkosikazi Grace Ngwenya uthi abangafaki inhlanyelo phansi njalo le nhlanyelo kazange ayithole.
Kukhanya kulobuhlungu sibili ngoba kasikaqalisile lokufaka inhlanyelo phansi njalo le nhlanyelo kasizitholanga.
Ababona ngezomumo womkhathi sebethembise ukuba izulu lizakuna ngemfanelo loba nje ezinye indawo seliqalile. Ngimela iStudio 7 ngiseLupane, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo Woza Friday yintatheli zindaba yethu ezwachisa Sfanda uxoxa lomculi wengoma zikamaskandi uMthabi Sigumbo owazakala ngokuthi nguGomane ekwele South Africa.
akujwayelekanga ukuba labahlabeleli abaningi abadabuka eTsholotsho. Abantu abaningi bazi uMuyike ofana naDube isikolo seJwane. Kulezi nsuku kulo zinja ziyamluma. Kukanti-ke namhlanje-ke sikhona ngale Tsholotsho lejakalayo elisakhulayo okwamanje licathula lise-South Africa.
Obingelelayo umthabisi Gumbo, umfana oqhamuka le neTsholotsho. Kufana nje okhule ngenhlonipho, okhulele usemakhaya, wafunda khona emakhaya. Kufana nenhlonipho enkulu kakhulu. Lapha emculweni ngibizwa ngelika Ngomane. Ukuthi Ngomane mhlawumbe abantu bengadideka ukuthi Ngomane isithakazelo sethu. Isitemo leso.
Umculo kaNgomane yena-ke ulamadlaladi esewakhiphile njalo wamenza wangena kulezi-ke ezomculo umuntu amthanda kakhulu.
Asemabili ama-albhamu. Elakuqala lalithi uchungechunge. Laliqukethe nje ingoma ezimnandi impela, ingoma ezilomlayezo ezakhayo. Wathi impela nje nawe uma ungazithola lona cha uyabhema ukhona. Enesibili lithi lona kufa senzeni na, naniyabona nje umhlaba ngathi uyashabalala abantu bafa mihlala malanga. Umuntu wangithatha impela ngithi wangibeke emculweni ngathi ubaba, ngoba ngithe uma ngikhula bengilalela nje ingoma zikaBhekumuzi, ubaba bekathenga amakhasethi, hhayi ama-CD, bekungakafiki isikhathi sama-CD, bekwamakhasethi. Besilalela kakhulu nje amakhasethi kaBhekumuzi.
Tuhlelo was a Friday Ngomane yena ke uNgomane usebenza labanye abantu phela ekukhipheni umculo omnandi kangaka, kodwa ke kunesikhalazo.
Kuma-CD wami ngisebenze nomimfowethu wakithi ngale Zimbabwe, nguyena impela nje ongisizayo kwezinye izinto. I-CD kaNgomane abantu balamukela kakhulu futhi bayalithanda impela, ngenzeka nje abasapota ngakhona. Basapota impela nje kuya ngokuthi kusuke kushode inkampani, ongithi nje ukuqhashwa mhlawumbe nasemcimbini, nasemcimbini ekhokhelayo kuseseyimvela kancane. Mhlawumbe uma kungabuya nje kuqine lapho, hayi ngingabona impela ubuhle bendlela abangamukela ngakho.
Bakulalele eTsholotsho, bakulalele eZimbabwe yonke jikelele, bakulalele ngasemzansi. WeNgomane ulelizwi bani ofuna ulinikeza abantu abakulalele ngaleso sikhathi?
Ubathandi bomculo kaNgomane nabawuthengayo nabalaleli nje bakamasikandi, nithi bafowethu aningapheli mandla ngokulalela umasikandi, liqhubeke njalo nesichaza ukuze nathi siqhubeke njalo sizenzela zona into ezimnandi lezi. Angikabi naso isponsa mhlawumbe, angikabi naye ino-manager kanje, into ezifana nalezo, into ezifana namankampani. Kusesenzima ukuthi ngifake ama-CD esitoro, ngoba kwezitoro ezinye babuza indaba zamankampani into ezifana nalezo. So kunzima ukuthi CD lithole esitoro. I-CD isatholakala kuNgomane le induna zakhe ofisiyali.
UNgomane uyafisa ukuthi abantu bamthinte bakhulumisane naye ngokuthenga-ke umculo wakhe.
Oh, noma nje ngithi angiyishiye mina inamba. Inamba yami ithiyona 0844 311 74. Ngitholakala lapho-ke, naku-WhatsApp uyangithola, naku-Facebook mhlawumbe uma ngabe odinga ama-CD kaNgomane, Ngomane Masikandi Music, uyakwazi ukungena kuleyo page mhlawumbe usithole lapho. Ngidlulisa ukubonga kakhulu impela kubafowethu bonke abathe basiza ngagcina ngifinyelela i-voice yami la kulo msakazo lo.
Luhlelo lwabantu, uhlelo olujonge ukuthuthukisa abahlabeleli bakithi. Namhlanje kulolu hlelo waza Friday besilo Ngomane. Ora namhlanje kwanele bakwethu.
Siyibonge u-Ezra Chester Spanda obexoxa nomculi kaMasikandi uMthabisi Gumbo. Seluqeba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.